Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku 27 yesonto mhlaka 6/2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lesizwe Coalition for Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa amandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olozayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba nezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inini kuzoona kuti ngapinda 2023 kusaona mari zvainenge yaita. Chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo. Vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Chechipiri! Marizosisi edu! Volvo yatinaro! Platinum yatinaro! Diamond yatinayo! Haisi kuzobiwa!
Kuzi njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamtshela entilongweni.
Vanenge vachida kubana inamo mumaoko, vanenge kukumbira nechomumoyo, tichisunga.
UMnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi kunenge okukhulunywa nguChamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zabalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela. Okokuqala, ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be-industrial capital yeZimbabwe. Kwesibili, ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata abavalwa. Kufanele ukuthi masingena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le confidence, kube le stability kwi-economy. Siyabonga izigulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, movement yema citizen, iCitizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamajumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla leZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukansela kuwa 26 kobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ngayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bafisa ukuba uZulu akhokhelwe abantu abahloniphekayo
kodwa esikunanzelela ukuthenjiswa abantu kakhulu abantu bathenjiswa into ezifana nayo zonke isikhathi kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abaza kuthuthukisa impilo zabantu nxa sikhangela ikakhulu kuma local authorities ethu kuma council kule corruption enengi kakhulu ubusela obukhona okuthengiswa khona ama stand angekho emthethweni njalo imali ze councillors banjwa kuhle abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi ngakho thina njengebandla singene kulelo khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili amadorobha ethu kade sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni amadorobha asafanani njengakudala
umnumzana evindlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi kukhankasela ukhetho ezimbabwe kugxile emalini
ngamaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho amanye kala mali amanye ale mali engcono kule abanye amanye abantu abaningi abanye kala abantu amaningi kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokusetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo umthetho lokusetshenziswa ukusekela ibandla leZANU-PF yilo njalo elilama state resources elilezinto zikahulumende ezinjengamabhasi lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho-ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo le ndlela umsakazo okahulumende osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumende asetshenziswa ngakhona. Enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga vele ngeke lube free and fair ngalendlela kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma bayakhankasa abanye lapha nalapha nalapha umthetho osuka ubavumele khona amapolice bavumele khona kodwa kunzima kubo
ibandla leZANU-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imigagaso yalo umnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba leMpophoma edale lempawulamende uthi lenza njengamanye yadinga usekelo
ebandla lethu leZANU-PF sibhodile sibili iphose ilizwe lonke ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi emandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign uhlanzeka njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona sathi ngolesi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimela etsholotsho khona le lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandlela leZANU-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etsholotsho khona le sibonile amabandla athini even ibandla likababa uChamisa lalo belikhona lapha kobulawayo e-YC Stadium labo bekhankasa
uthuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu
kodwa into nje kuphela edanisayo ukuthi omunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisibana abantu bakhankasa besithi kutheni ngokuzwa abantu besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyabe sogcwela amakhiwa lapha uzuzuthi kona amakhiwa wona agcwala ukuthi kutheni ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu kumbe bezosikhulunaza futhi na ngoba mina bengibona ngantu asesifika esigabeni sokuthi kona lathi njengantu amnyama asombele sizenzele njengoba kuthi avuka uzenzele yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela thina njengeZANU-PF into esiyithembisa abantu yukuthi hhayi lizibonela amakhansili ethu 22 years down the line imigwaqo sifile amasuriji sesihlala lawo yabona into amabhini kasathathwa into sesiphonguba mangobongobo thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho singazike abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebalekela imali yabo yelizwe labo ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini ngoba kukhula kokuphelaphela and nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile
uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadrubu lawo ekudaleni laba sasikhona ukuqala imigwaqo ihambeka amasolidi singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sokuthembisayo asaza abalindi bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakwenziwa ukhetho lolu kulo muntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, nginguGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zindlula lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma nobani?
Likhuluma nomama uMrs. Nhlabano.
Mrs. Nhlabano? Uthiwa ungaphi lesigaba sakho?
Usentaba zindlula.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le kwakuyini le
lokho kwakuyi project yisiba senkukhu isiluku senkukhu besifuya inkukhu ngiyehlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyi project vele esithila ngayo sasijoine uHamara manje sibaya ngesimo esisisho sona sokusehlula ukuthandwa kwenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisirepair.
Oh, lapha
basizangkhona ziyashoda.
Basoluta siripewa ngakuhle.
Yeah, but sometimes singawela inkukhu inkukhu zifi. So siba le lo senkukhu.
Kodwa nxa isilugu lezinxa silakhiwe kuhle bayakunika inkukhu.
Yeah, isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000. Asinikele feed, asinikele medication.
Manje sohlule sibaya wena.
Isibaya hayi sesimbambileyo.
Wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abalethu uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana othuphile
thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanage sibe lokhu sitsheda lesibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sitsheda mpaka zize zigcwala isibaya sonke xa isibaya sonke sesigcwala kuyabe sibuza inkalakatha zenkukhu ndabe sezizinkulu sezingamadada
usuzisa ngani inkukhu lezi
bebuya uHamara zozithatha
akunike imali
sinike imali kwela nxa imali yangkhona ingasijabulisi kangako kodwa khona oku ade sinika khona kube sinika kodwa kakayindawo ngoba imali yethu elizwe lethu lezithuku yesu
lapha-ke iprojekti yenkukhu le wenzi wedwa lo nalowo lo wakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesibaya sakhe emzini wakhe uyafika kunika i-1000 yama-chicks akunika
i-50
ama-broiler
so asikunika le feed yankona
ye
ukunzima ohlala nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ngenzi lutho sophila ngayo
sokunje kunzima ngathi siyaye ngama 1-1 ngike ngazama ukuthi ngifake ezame esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze aphuvume ndakhathi esengikhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngxengayo kwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami mbuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu linjani
lo nyaka silimile kuhle mangamahle kuhle sibili kule zindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa la ngamanzi
libe liningi kakhulu
ye yeah, izulu libe liningi kakhulu imumbi emnengi itshayo la ngamanzi uyakona lake mntaphana kulenye indawo engathi bomvanyana kodwa kabalima ekuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usuulungiselela ukuthakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabeleni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balimela muva abanye bacine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
seliningi kakhulu khathesi ukuthi alime futhi khathesi
sokulethi so laba lizasizana labo libanika ukudla lani
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo ye nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifemily yakho ndayozokhala uyamnika anelisa ukuthi laye kudlala abantwana
Yeah. Akucele abanye abantwana abalalele khona le mazweni enxa omnye ngakusiza athi ndizokubakhela isiluku ufunani wakuthole ngabo ukhulume konke lo
mina engikufunayo ngifuna ukuthi ngakhe isiluku sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi umbe ngxeke ufulela ngamazweni ngekubheda but uHamara akafuni ukuthi ufulele ngamazweni uhamaro ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabo la ufuna ukuxhumana la
angikhona apha entaba zintoni
inamba yefoni layo
yeyihlezi khona hayi inamba yefoni angiyazi ngikhona apha entaba zintoni
manje bakwasithatha ukuthunela kwauchief
ye
khona
apha entaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
Le yisithunywa 7 esakaza eZimbabwe lisithunywa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia liqhubekela phambili libhomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni atshiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi iRussia selifuna lokubhomba idolobho leOdessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, uthi ele Ukraine lizathola nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe babhephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule-Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kuzokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlala le. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo, unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini, sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yasekushenze ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izimpilo esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumbu abanye bathi yihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, singathi kulezi nsuku kwenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wakudala owuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangana ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobeli jabeqinile ungazi kwabapha umkhuhlane.
Yes, ungathi ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi ukuze ukuthi beqine emzimbeni la.
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Yes, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye udliwe ke uthathe ukudla lokhana kube kutshaya emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so kuvuselwa
kosiko kalubonwa muntu.
Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonokho?
Kuvuselelwa kwakho ukuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye. Ongakuqala asithi thina njengoba bekhona entshelele nabodula bedula indawo zibonezo ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Lokuqhakathikile ngobuvu. Lovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphonguguli ngokufanele ezingathiyeni ezithiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina uqinisa amathambo uxhoxhoze emadolweni ezingalweni zonke lezi abantu baye kunakazibani lobo sekazibani onguye ozalwenza lolo siko
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa ba ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo
ngevikiyesifike
sizwe khona manje ezokholo lesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki yendle
usiphatheleni lamhlanje
funa sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba ingxenye yezinto ezenziwayo sikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayiregister ayebhalisa ukuba vote sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 iverse ka-7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse ka-7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutsho ukuthi la uzaphumelela ikuphumelela kwakho uNkulunkulu otsho njalo siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa ke bahanjiswe eBhabhiloni kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silandwe ngoba sibuye siyizigqili asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi uthi kunxasusakha khonapho suhlala phela yikho ke babelwisana lo mprofeti uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofeti bamanga babesithi alingabi le ndaba lakho lokhu vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem kodwa bahlala bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba le ndevu ezimhlophe abaprofeti bamanga lokhu besithi alingabi le ndaba lezinto zala hlalana emathendeni kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni yakhani izindlu chadisanini kutsho ukuthi nxa sikhangela lo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile kodwa siseselapha emhlabeni uNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala kodwa kule zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambano uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi ungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo kutsho ukuthi kumele siparticipate kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala laba abantu abathumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho kanti indaba engathi le misebenzi ungasahambi kuthi tshona ukhuleke umelele ukuye ezulwini indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory. Konke khonoku buyi politics phela. Ukuyathenga isinkwa yipolitiki, ukugada ibhasi yipolitiki, ukuya esikolo yipolitiki. Njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula. Akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane usunguwe sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba, siyathandaza sibekile izwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho, kuba kube nokuthula ngalesi sikhathi, kungabi lokudlwangudlwangu. Nkulunkulu amvikele abantu bakho, njalo thinta inhliziyo zethu, sibe nokuthandana, sibe nokuzwisisana, ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kweza abatsha namhla siqoka lomculi uLayson Ngwenya.
Kukumayo uLayson Ngwenya weqembu leze pressure super sounds. Leze pressure lile ngoma izingu 16 belishaya ama single track. Le ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa nguBongiweni Sibanda, okunguye umsunguli weqembu leze pressure super sounds. Le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhule lingabantwana, kusuke mhlawumbe kuhambe umuntu omdala, kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni. Ngoba uma ungumntwana usakhula uthole ukuthi sayi esikoleni. Njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi, ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi wasengizithiyela inyoni phana, abantu basebeqala ukuthi manje ngasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya. Wabe ngisakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya, bese kusenzakala ukuthi mhlambe bengakufunela nje umsebenzi bedaka lomuntu othi ufuna umsebenzi, ufuna umuntu ongasebenza ngale, benzele ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esiyenza. Injalo into yakhona ezinanzeleleyo, njalo ekuhambeni kwakhona kona ngalela uzuyasebenza khona, njalo bazofika bethi ukudayi lo muntu uhluphekile kubona ezisebenzela, ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenza yonke into ubonakale sisiyadinga umsebenzi okulisa ngoma. So basuke bebele umqondo lo wakudayi uhluphekile, besebezenzela umathanda bengakuholisi, uhole nzima yabona. Ngaqala nje ukuthi akuzimali yakhona, thola ukuthi izifuzo ziyacatha kwenzakala into esifana leziya, bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuzo zisifa yabona. Yinto eyenzakalayo
wasekuthi Siyabonga kakhulu Layiso Ngwenya. Singakugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.